So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Ngela kweze kuseni mthwakazo mohle ngolwesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TCC litshela umthethwandaba ukuthi umnumzana Senge Zothabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
So kuye aqhoshele basuke babanjwa, kodwa-ke asho ukuthi babanjwe ngamandla. Le namba le ikhunywayo isiyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya ezibhadwa ngapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo.
Udaba lokuthi kulabantwana bezimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinje ukungena kule South Africa ngenxa yokuthi bebengela amaphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili.
Ukukhankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo.
Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCC litshele umthethwandaba we-High Court izolo ukuthi umnumzana Senge Zothabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lokho kuphume ngesikhathi kuthethwa udaba lokuvinjwa ukuncintisa kwamalunga e-TCC axotshiswa ePhalamende kuSenethi lakumakhansela ngomnumzana Chabangu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Mzacangulube.
Engingakutho ukuthi vele abakuzamayo khona kuza babekufayela, ngoba sikhuluma ukuthi libandle selisungulwe kathesi ngenxa yokuthi okusukume uChabangu, but isikhathi sonke esibebendawonye umakhanelisisa kahle angazi ukuthi isi kumbe ama-lawyers ewasebenzisayo ewaphiwa izanu kumbe yibo abazihlulekelayo yini, ngoba yonke into abazama ukuthi bayenze itholisa wes iyenza bakhanye sengani abantu abangacabangiyo ekwenze kwabo. Kuzaba nzima ukuthi i-coach ilahle ithi sisimabili, kuzaba nzima ngoba sebeqale bangena bengayali ukuthi babonke loShabangu bephetha loShabangu. So lokhu abakwenzayo nje bazama nje ukuthi nje mhlawumbe bangawina, but amagqwetha abayiwo abamelayo abenzeli kahle ngendlela, kona ngani angani alokuphiliza kakhulu into enzawo ezingazenzayo, ngoba lokhu abakwenza nje kuthi zambusha idlovu ngempamo.
Manje nxa sesikhangela ngemva kokwenzakalayo lokhu, singabona na uChabangu esiba ngumkhokheli welinye icele lebandla le-TCC?
Angaba umkhokheli webandla le-TCC ngendlela yokuthi sesikhangele ukuthi kulenzuzo ethize njengomonzora, but angake abalabo abalandeli abaningi abangaba khona kuye ukuthi bamlandele ukuthi iqembu lakhe lisukume kumbe liphakame. So kungaba khona okokwenzuzo ukuthi nxa kuthiwa kule mali zephathi kuzabe enguye ozithatha zalezi mali zephathi. So mna ngibona kuthiwa isiyena uChabangu akwenza into ayayifuze yenziwe ngama-elders abadala bephathi, kwayekuthi abantu bahlale phansi bahlanganise inkulumo ukuthi nangoba uChabangu omunye wabo uhamba labo ngasosesibona imfanekiso emilo Chamisa aso muntu ukuthi bangaphika ukuthi abamazi. UChabangu usukume njengomuntu ongazange athande indlela amanye ama-comrades akhe ayenza ngayo. Kufuze ubuliswane ukhulunyiswane njengathi siyayizwa kangunguzwa nje ukuthi uChabangu bake bamncathe babangani basondela kuye. UChabangu amengele i-GDP yena akubuyikelwe kuma-structures e-LDC alliance, kuhlonishwe ubukhokheli bobukhona odebiko akufuna, kodwa ukuthi angaphakama
Kodwa esaqala udaba lwakhe umnumzana Chabangu sike sabona isibalo sekelo abantu baqala nje ngamunye ngamunye ungani bayambalekela ubona ungani sikhona yini isikhathi angazama ukuthi ahuge abantu njengoba ubekhala ukuthi bekulokuqilibezela abantu befakwa bengavotelwanga ngabantu ubona ungani singambona yini esibalo sekelo engenelisa ukuthi angene ebantwini adinga usekelo
Umnumzana Mzacangulube uhlaziya izombusazwe ezimele. Kusenjalo kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe. Ekuqaleni kwemikhankaso le kwathunjwa elinye ilunga lebandla le-TCC umfundisi Tafumane Masaya. Watholakala efile kwabangela ukwesabela ukuthi ukhetho lolu luza kuba lodlakela. Kodwa ngaphandle kokukhonona lapha lalaphayana kulokuthula. Ukhetho lolu luza kwenziwa esigabeni ezithoba mnemunye ezinhlanu zingeza kubulawayo. UChris Gande uxoxele lunga lenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe umnumzana kulakwashe Munsaka.
Ukukankaswa ukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo ngithemba la kubona ukubana amabandla wonke asiriyas kakhulu ngokhetho lolu lingakhangela i-leadership yeZANU PF ama-vice president wonke ayagijima phansi laphezulu ekhankasa siyabona lakho abe-TCC labo umongameli wabo uyagijima naye ezama ukukhankasela amalunga abo e-TCC wonke uhamba kakuhle ngokuthula okuphambanisayo okwakhathesi yikhona lokho nje ukubana baqhubekela besilwa bona labo bodwa abe-TCC bethathana kumakhothi ngesikhathi thina sikhangelela ukubana kube lohlelo yinto nje yona leyo engabanga engani iphambanisa uZulu lweZimbabwe ukuthi abakwazi ukuthi kuyazalwa nkomoni sengakafiki kuma-election kodwa hhatshi ngiyazi ukubana bonke bakhona kuground bancinga bakhombisa abantu kakuhle ende kuyamangalisa sibili kuyajabulisa kuyathokozisa
ngokubona kwakho kuyini okungabangela ukuthi ibandla leZANU PF linqobe kathesi kodwa ngokhetho ledluleyo linganqobanga kuyini kathesi okungenza ukuthi linqobe
ibandla leZANU PF liyanqoba ngenxa yesizathu sinye labo ababe campaigna ngesikhathi sisiya ku 23 August esithi ngama harmonized elections babe bekhuluma okuningi okugoqela umongameli owebandla labo abe-TCC isikhathi esiningi babe khuluma bethi hayi umongameli wabo uyawina uyabusa ilizwe ngakho ke abantu begijime bethi hayi ungcono sihambe khona ku Triple C njoba umongameli wabo uyanqoba kodwa okakhathesi sokumgceke ukubana hayi iTriple C isehlulekile ukubusa leli lizwe okumnyaka elandelayo ngakho ke abantu sebesithi hayi leli lithuba sibile seliphiweyo ukuthi sibhale ama-correction sihambe ibandla lezanu PF ukubana kube yipheteni umongameli zanu PF MP zanu PF ngakho lokho sizwa silethemba kakhulu elokubana hayi ama election lawa ayawina sebebonile abanye ukubani ibandla ele Triple C lalibaqambela amanga lingani lona selibambile ilizwe lonke ikanti babe bambe khona apho kuphela abawina khona ngakho ke abantu hatch sebelungele ukubana bekhulume kakuhle ukubana besebenze ngohulumende onguye obusayo so hayi ibandla lezanu PF liyanqoba sibili okuzwayo come 9 December.
Umnumzana Kulakwashe Monsaka isiphatha amandla senhlanganiso esekela ibandla lezanu PF Forever Associates Zimbabwe. Sizamile njalo ukukhuluma lomunye oncintisa eBinga North emele ibandla leTriple C kukhetho lwelunga ledale lePhalamende, umnumzana Prince Dube Kospanda.
The Voice of America.
Udaba lokuthi kulabantwana bakwele Zimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe yiziphathamandla zakwele South Africa emngceleni we-Bed Bridge ngempelasonto bezama ukungena kwele South Africa bengela maphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Umphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe kungamanga ukukhulunywa ngosowabo wakwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi. UKazembe uthi abantwana laba babengabanjwanga ngamandla okuthiwa i-child trafficking ngoba besiyabona abazali lezihlobo zabo kwele South Africa. Kodwa uMotsoaledi yena ufunge wagomela wathi ngempela abantwana abangamakhulu amane batholakala bezama ukungena kwele South Africa kodwa bavinjwa ngababona ngokulondoloza umngcele wakwele South Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu.
Kulusizi kakhulu ukuthi kube lento njengale kodwa ngicabanga ukuthi abantwana aba bebengabanjwanga ngamandla ngabantwana abalabazali abangapha eSouth Africa abangayiyo ekhaya kuholiday so iminyaka yonke vele kuyenzakala ukuthi abazali ma iminyaka uphela kumbe amanye amaholiday phakathi komnyaka babiza abantwana beze ngaba but into enje esuka ibe yiproblem ukuthi labo bantwana abana ama-passport so bababhatalela izimali eziningi kuma-drive ukuthi babuye nabo lapha besebenzisa indlela abasebenzisa ibhoda ngalo kungena khona ukuthi ngaba yi-400 leyo number isisele question mark ngoba iSouth Africa media they are always blowing is out of proportion ikakhulu into ezenzakala eZimbabwe ungeza kuthiwa eZimbabwe kulo mntu one obulewe sesithi kubulewe abantu abayi-10 ngabantu nje labantu abakhangelela amanye amazwe phansi besenza amanye amazwe ngathi ngamazwe amabi yes abantwana bangaba khona siyake sikubone kungaba liqiniso kodwa leyo namba ekhulunywayo asiloqiniso plus okwenzakalayo ukuthi labo bantwana ukubuya kwaba bakwenzile ngapha baya bengabanjwanga ngabantu abathunjwanga.
Siyabona sokulokuphikisana kukahulumende weZimbabwe lowe South Africa phezu kodaba lona lolo uhulumende weZimbabwe sithi hayi akusiloqiniso njalo inani labantwana elike labonakala ngelabantwana abangu 124 kuphela abacaphe bengelabazali kodwa ayisikho ukuthi bebebanjwe ngamandla uthini wena ngalokho?
Ya ngicabanga ukuthi uhulumende waseZimbabwe lokho akukhuluma kuliqiniso le number leyo ngamanga lekhulunywayo njoba ngitshilo nje phambilini ayise angeke kube lamabhasi ama-10 uthi athwala abantu abayi-400 abantwana aphinde abe la ma-passengers abantu abadala kungamanga konke lokuyana ikungcolisa nje igama labanye abantu lelizwe of course lizwe lethu lingcolile but kokunye kusuka kube yinto nje ebonakala ukuthi bazama ukuthi nje kube yinto nje ethusayo kodwa kungela lutho so kubanjwa amandla bebengabanjwa ngamandla abantwana laba into eyenzakalayo njengoba ngishilo bayeze ku-holding ngapha ngojani futhi bazobuyela semoya ababuya ngayo so kube unfortunate basuke babanjwa kodwa-ke ukuthi babanjwe ngamandla le number leyo kunya isiyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya eZimbabwe ngapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo so hayi akulaqiniswa lapha indaba yonke leya laqiniswa mhlawumbe abantwana labo le 100 abayifiki but ngoba basuke eZimbabwe vele kungcolisa nje ngabantu abangcolile isikhathi sonke
Umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele isikhathi sokuvulwa kwamahofisi kamsitheli kulandela ukuphithizela emahofisini la amakhulu. Abantu bedinga amapasipoti kulandela imbiko yokuthi imbhatalo yawo izakhuphuka. Leli phephandaba lithi amahofisi la asezavalwa ngehola lesikhombisa ntambama ngo-7. Malanga wonke ngaphandle kwangempela sonto lapho azavalwa khona ngehola lesithathu u-3 PM. Iphephandaba linye lithi njalo umongameli Mnangagwa usehlele mhlaka-3 ngoNhlangula ukuthi kube lusuku lapho kuza kwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections ezigabeni eziyisithupha. Izigaba lezi ngezithi Phelandaba, Koromonzi South, Seke, Chegutu West, Zimba East, Lemkoba North. Okwamanje silethuleleli nabalaleli imbiko yenu elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Hayi thina sikhathele ngabo gawule. Ogawule thina sesikhathele ngabo. Ogawule baswele America malanga wonke. Izolo ngezi-5 kade ngimamela ugawule eswele America ethena ye-America ngabathakathi. Ubasebenziselani imali yabathakathi ogawule bayisebenziselani imali yabathakathi lezano yabo le. Sikhathele ngabo gawule. Bakhuluma njalo nje kodwa imali esebenza khona phana. Imali yasi-America. I-America nale yabayisolayo. Hayi sikhathele. Inhliziyo zethu zibomvu kabantu. Zibomvu inhliziyo sikhathele. Sikhathele. Pela ngokuhla legangeni siyahamba legangeni sibole legangeni sifele egangeni akunzima lokwagidi lokho kanti umbani mpela umuntu ozaze asimele nje khonapha leZimbabwe asikhiphe edakeni lonomitikini
salibonani salibonani Studio 7 salibonani siyabezwa othuma labogawule kulungela iZANU-PF ogawule bezibethu uNkulunkulu uzobona i-America kanti wayengathi ukuthi uNkulunkulu uzobona uMnangagwa ngento abayenza amaZimbabwe i-America esekwenza sibone right ngoba abantu base-America bahlupheki obabamela o-president bangkhona but omnangagwa bamela amaZimbabwe manje amaZimbabwe ayafa e-South Africa hamba ngendlela yokuthi akulamisebenzi akulani eZimbabwe thina sibone i-America yenze right ngokufaka ukuthi bengabi lokho bedlalisa imali bedlalisa imali izwe khona into eyenziwe i-America right kakhulu egawule yekela ukukhulumela omnangagwa ngamasela lo
salibonani basakazi we-Studio 7 yalibingelela lela labalaleli hayi ngakholwa namhlanje abantu beZimbabwe sebekholiwe ukuthi eZimbabwe le constitution awula kuyafana as long ibandla lakho lisidlizana uPF kuphela vele uyathwaliswa nzima kanti sibathi uChabangu usetshenziswa izana abantu bayala namhlanje lithini ngama video lawo uChabangu lama audio uChabangu beporonyiswa ngo speaker labo sport indle Harare lithini ngabo linade liba supporta nali poronyiswa namhlanje izana ifuna ukudla imali ezindlini zeni ibhadalisa abantu lizizwa ukuthi sasithela yonke into lokunyathela eZimbabwe uzokubhadalela ngoba bathatha imali eziningi bethenga chicken in la 10 kg benika abazali bethu bahlanya ngezano kathesi ilizwa lisela imali akusila ama resources amanenga kakhulu eZimbabwe lapha but imali yakhona idliwa yizano PF konke sokufile sebezaphuna imali kithi bese safise bekhweza izikulu fees bekhweza ama target bekhweza lisafe line lalihlaniswa ngama chicken in la 10 kg ngathi litshela thindi sehlupheka emazweni badala bethu ekela nini kurojwa ngama 10 kg empupa abuya kanye sokuzavota alizwisisi lokho elitshelwa amanga uthole the Second Republic livotela izano PF lizazodubeka kuzowoma izulu lingana ngicine siyathenga amanzi ngaba 5000 lizaba strong ama donor vessels lo ngiyisanda sezana uPF kabuye eZimbabwe ngobizampe bayinyanya njoba lisizwa sebevalwa ama visa nyamangala ugawule sesithi khona khona uyayinyanya iAmerica ibulala abantwana mina engikhulumayo la ukhulu wami wabulawa etholotshele asilazi ithuna lakhe but uyethola ugawule ekhuluma ungathi awuquthile thina sikhala ngezana yasiqedela izihloko zethu yazi ugawule yakinyanyisa njani kuyinokuchujungulwa ngezana uPF sampe ayirepo gogo bethu ibachisa ibabulala namhlanje abanye bathi kuthi ye ubhururu hamba jike begodini elinje lethuna ngabalazi kuchubungulwani kuzana uPF gawule ungazinyanyisi thina
Studio 7 Studio 7 ingathi le odinga adlalwa ifike endlebeni zabo gawule laba labo mthuli bonke labo izani yonke jikelele uyabona ngiyamuzwa ugawule uyalwa ngento ezwe America right America ibulala abantwana abayeGaza abathwa bona balenhliziyo yini yazi ngiyafisa ukuthi ngawathwa lokho okwenziwa i-Israyeli khona ePalestine ngawuthwa kuyatholakala ithuba kuthiwa lelizwe lingasenzeka kube lula ilande bona nje icabinet yezanu besahlanganisa imihlalo yabo yobusuku yomnyama ababhidliza ngayo ilizwe behlela lokuthi bebidlize ne-CCC bengabochaba labo uphugeni bonke nje ukuthi kuyatholakala umuntu lamandla e-Israyeli evele bathela ibhombo bonke befe bonke bonkanti bezanu laba abanenhliziyo ezinhliziyo zabo zibomvu kakhulu zivutha amalanga okojhabiso le-America bezile bezibolele bona ngokwabo izandla zabo zolile zigcwele igasi abantu bachiswe edibi ngenxa yabo manje kuthiwa singezelwa amalanga othi sibele South Africa bagijima bakhuphula amapasipoti wabe sutsathi singayinda ngathi bengafa abantu bezanu bonke njeza kugaleza
hayi mahlaba ezulu linjani hayi i-project yabomncube le ebandla lakhe libusayo le hayi kuyezwakala ukuthi bona kakhulukazi banojelasi ngabantu bakuleli lizwe banomona abafiseli abantu bakulelizwe ukuthi baziphilise njengoba abantu abaningi baziphilini bona sebafuna ukubathathela imali zabo hayi madoda kehlula ngombuso lona bomncube lapho hayi kwehlulekile straight kwehlulekile umona abanawo jealous abanawo uzwisa ubuhlungu kakhulu kuthina basena choice ukuthi bangayenzani kodwa siyezwa imali eziningi ziyabaleka ziyatshontshwa ziyatshontshwa imali yamabhiliyoni namabhiliyoni isector nayikhipha imali ikhawuntwa lonamatrillion sector kodwa iyaphi leyo mali lithi livusa umnotho lihlulekayo kuvusa umnotho selifuna ukuthi livusa umnotho ngezikhwama zabantu abazisokolelayo abaziphandelayo ngaphandle kwamazwe lithi bazamele imuli zabo lina lihluleka ukuba siza kodwa selifuna ukuba sisetshe ezikhwameni hayi madoda udoti lo siwuzwa kuleli lizwe la uze umuntu agijima uvota ebandla elibusayo lezandla akhulula ilizwe ukhululane libulala abantu kangaka ubulala abantu ubulala isizwe sonke jikelele ngendlela elinomona ngayo ujelase
babuchaba ngento elibusolelayo nakalimazi ningamsola ngobuningi bantu besenhlelani lisuke emacandi lapho kumele lizikhona lingavumeli izinto lingathi funapha izanuphiye kuzibhugele kanye yezinto ezihlebuchaba ngoright uright sincindezele vele from kachana
Studio 7 umathikitha bathi sizokhala kusizwe ngubani na ngamachina ezenzela intando yakho kodwa kulabaholi sithi kulabaholi sabakhethelayo sabavotela kwela sibavotela ukuthi besilungisele ilizwe lelo kodwa amachina azenzela intando yakho ngoba thina singobani sizoyenzani kodwa ngeke siyenze lento eChina siyafa ngothuli lapha ewan siyafa ngamalangs kodwa abaholi bethu bakhona sabavotela la yoni inhlangano sayivotelela yona le ukuthi isiphathe ngalindlela sithumela amachina azosibulala ngedust ngathi siyakhuluma kufanele sibulawe manje siyakhuluma singazwakali ubani ozosizwa kanti na sizozwa ngubani umathintitha lo okhuluma yabo
Studio 7 hey umthembo kumayo hey intimo babugawule muzo indaba le Eric yamkwatisa ithi yamkwatimzi sivuve amasanshizo folo masrika kanti manje mayekwatiswa indaba e-America waye bengalungisi buntu babo ku-PF nababengabantu abaqondileyo bayazazi ukuthi bayabulala abantu even hayi babugabule etsholotsho bayakhala bakhala ngayo ukuthi ubantshontshele inkomo untshontshele izakhamizi inkomo so ngumuntu onjani ngumuntu oright nalo ngumuntu ongakhomenta sibili into enengqondo so kananhloni vele nanxa ekhomenta into ezinje yena ehlupha isigaba sakhe sikhala ngaye kakhulu ukuthi ubantshontshele inkomo hayi abantu bezana ngabezana sisazi ukuthi ingqondo zabo zinjani inhliziyo zabo ngaloo babuchuma othi indaba le yokuthi abantu batekiselwe imali yezindlu uthi right yena ubona kungumbono right kanti igavumenti yangikhona injani sibile funa ukucunta abantu abazizamelayo ayifuni ukubona omunye umuntu ezama impilo nxa ezama impilo seyicabanga kumcunta hayi igavumenti ezanu P F hayi sarendi hayi asazi nanizobona
Studio 7 livuka njani njani ndivuka njani studio 7 hey ba kunzima emhlabeni hey ngizwa lo babu gawule lo ukuthi yena kwenziwa iAmerica kubuhlungu kakhulu kubo Israel le ubona into ezwa iAmerica Israel le into ezayibhukura wondo ke emandebeni abantu bakube eduze lapha uthini ngayo yampha imphatha njani yena hey kuzwa into esekudeni lezi zinto ubuhlungu kulo ukuthi azwela abantu bakibo laba babulwa iZanu PF akanamanhlone umuntu omdala
linjani ku studio 7 linjani lonke kuzindawo ngezindawo yazi bantu be MRP liyangikwatisa kabuhlungu kayo liyangikwatisa into elikhuluma ivele yinonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi why lina ligxeka ECC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni why lina lingabambani lesi ECC likhiphisa niphepha why ligijimele ECC 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 iyenzeni iyenzeni ake liyekele ukunyanyisa mani liyanyanyisa
lawo bekungamazwi elisithumele wona lina balaleli kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ilunga letale lePhalamende kumbe ele House of Representatives umnumzana George Santos useze waxotshwa kuleli tale ngemva kwembiko ethi waqamba amanga ngendaba ezithile njalo wachaphaza imali yokukhankasela ukhetho ayiphiwe nguZulu okulicala eMelika. Amanga awaqambayo agoqela ukuthi wafunda ngapi, ungokholo luphi lokuqambela amanga amabhanga ukuze athole izikwelete. Ngokwakuqala ukuthi kuxotshwe ilunga ledale lingabotshwanga kodwa kumbali yeMelika ngokwesithupha ukuthi kuxotshwe ilunga laleli dale. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Denmore yo.
Well, udaba lukaSantos liyasifundisa sonke ukubana amanga alenyawo ezimfitshane. USantos wamaneja ukuqambela abantu amanga ukuthi aze avotelwe ukungena eCongress. Njalo futhi kuyasifundisa especially ama politicians awe Zimbabwe ajwayele ukuqamba amanga ebantwini ukuthi amanga enu lawo they will catch up with you and ekugcineni uzogcina uxotshiwe ngabantu ngoba abantu bakhathele ngamanga abantu bazama ukulwisa izano and therefore amanga awasizi.
Ungathini ngendlela agcine exotshwa ngayo kuse Zimbabwe bekungenzakala yini lokho njalo ubona sikusibanga esinganani esokuthi sifike kuhlandla lonalelo olokuthi nxa inkokheli sehluleka ikhijwe.
Well, engingakusho ukuthi eZimbabwe khona manje sibona inkinga ekhona ngama recalls ayenziwa nguChabangu. Lama recalls according to Chabangu enziwa ngoba kulabantu abangena ukukhetho oludlulileyo lolu abangazange bakhethwe ngabantu and so kuyakhombisa ukuthi khona lokhu kungabi le nqotho ku-opposition party ye-CCC kukhoze ukuthi khona manje kube lama-recall angagcina efake ilizwe lonke jikelele ebunzimeni iZANU PM ingathola two-thirds majority. So amanga lokungathembakali lokwenza izinto ezingaphandle kokufisa kwabantu yinto evele kupolitics singathi yi-suicide kodwa ama-politicians ethu ungathi awafundi ngoba ajwayele khona lokhu ukuthi bayenza abantu izithutha.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe ezimele. Kwanele kodwa sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-TCC litshele umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu ukhokhela elinye icele lebandla leli ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Udaba lokuthi kulabantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinje ukungena kule South Africa ngoba bengela maphepha ludala inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutywa ngomgqibelo. Hayi ke sizigqiba lapha ezekuseni mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7 na olivalelisayo nguntungamili Nkumo.